livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi, lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo.
So idimandi yekhe esikhathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijhiphileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli.
Olwela ilunga zulu uthi kuyadanisa ukuthi uzulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo ebhekane lokusilela kwemali.
Uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba, njalo uhulumende nje akazihluphi nokuthi alungisele uzulu ekhisimusi amadeti kanye namafutha ezimota ekhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhoda edolobheni leKhwekhwe ethenga uxakuxaku lamazambane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukusilela kwemali kuyaqhubekela phambili elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi, lanxa ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu solule minyaka, njalo iningi lithi uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi ayenzeni ukuthi ahlenge ilizwe. Iningi lidinga imali kathesi njengoba kuyisikhathi sekhisimusi, kanti abanye abafuna imali yokubhadala indleko zesikolo, izikolo zivulwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba umtungameli Nkosazenotho umnumzana Reggie Shoko.
Singakhangelela esingathi i-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandela ba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Kwenzakala ngezindaba ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash, iyi-cash into ekhangela khonokho ukuthi i-cash ile advantage ku-consumer, loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale i-cash ihlale i-high demand maningi kakhulu. Ongathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakuyenza ukubana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba sesiya ekhefini lekhrisimusi, imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayiphi ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyi-cash. So idimandi yekhesh kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijhiphileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli. So yikho kwenza idimandi yekhesh ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha.
Masukhangele singathi uhulumende kasilethe ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo esifuna ngayo thina abantu, sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma-account imali esiyenze ingasupportwa yi-productivity, imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwane ngabe siyachisa emkambeni omnyama ngagcina siba la 1000 RTGS. Le mali ayisupportwa ngayi-productivity, imali efume ku-speculation. So singathi imali yethu eyi-cash ichese i-speculative money, okutho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana gcina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavali. But okuqakathekileyo kathesi yikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esifikele endaweni okuchazeka khona, kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okweneliseleyo ukuthi sizidlele sodwa singadinganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singadinganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudimandi ye-forex, eyiyo idimandi edriver ukuthi abantu bafune i-cash.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho bexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo engela mali ebhekane lemali lokusilela kwemali.
Vele ikhisimusi yalonyaka vele ithiyane lamanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana lokudinga amafutha ezimoto sikuma-queue njalo ezindlini kungasenamagethi ngoba uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uZulu ukuthi lalo like liphumule ngempela ile ekhisimusi amagethi kanye namafutha ezimoto ekhona yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugijimisana into ezingelangqondo ezokufana nokushintsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalungisi into eziqakathekileyo kuZulu. Into eziselakala ezibhedlela kula mithi ukudla kuyahlupha, umphubha akula, kuyadula izinto zakhona, imali yakhona akula, uhulumende kazihluphi nje vele ngalani lakho. Le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalonyaka vele asinayo ikhisimusi, kuyaphongusala ibizo vele ukuthi sinekhisimusi kodwa singenayo njalo kungenakuselebrate.
Umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani?
Lo kade kungumnyaka singathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba yokuphila nje ukuba yiZimbabweni kathesi kade kuyistruggle njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyake nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ukwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu, into zonke ziyabheda, imali yakhona ayitholakali, konke vele kunzima, akulamagesi, akulamandla, akulani, everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kwelamapholisa aphongukuba kwazi nokuchaya abantu emgwaqweni. So umnyaka lo vele ube yi-worst nightmare ukuthi uZulu wonke lapha khona ngaba emaphandleni ngaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumatsha nje incedisa amasetha ukuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena le yokuthi siyayiregreta umnyaka wonke lowo ka-2019.
Ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota, ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo, ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala?
Hayi, ngitsho lonyaka kuvele hayi kuyake kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhesa. Khathesi singakhanyela izikolo sezikhwezile lawo ama-fees for January, so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphendike azekhokhana lezi mali ezifunakala ezama-school fees vele kuyake kunzima. Abaningi bakhona nje bazihlalela khona eHarare bemelelekize ukuthi qalisa impilo come January. So iholiday this year vele hayi ithiyene lama-holiday wonke esake saba nawo lapha elizweni laseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Sinami Studio 7 abathi sekusebe Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami othandekile mhlawumbe. Silikisela ikhisimusi enhle lonyaka omusha olenjabulo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le The Herald. Lithi lona umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhode edolobheni leKhwekhwe izolo emini ethenga uxakuxaku, umumbu lamazambane. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhulumisane labathengisa emkambo lapho okugadwa khona amabhasi exoxisana labo ebabuza ukuthi uhamba njani, bathengisa njani, lezinye inhlupho ababhekane lazo. iphephandaba le-Chronicle lithi ugogo u-Elizabeth Mguni oyilokitshini lemganwini ubikwa ethile ngemva kokuba ikhandlela ebelikhanyisa endlini yakhe lilumathe umkhamelo kade elele khona watsha lapho kwenzakalweni. Iphephandaba le-Chronicle lithi imuli kamuyi ibikwedisa endlini yokuphumula e-dining room. Lanxa amandla kagetse abengekho ugogo obele minyaka engamathumi ayithoba minwe mbili lane 84 ubelele nje ezilalele eyedwa ikhandlela lalumatha umkhamelo lapho kajelele khona lamtshisa ekhanda waze wabhubha. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu lapho lisipha kona imbono yenu eli 8. Siyacela ke balaleli lingayenzi imilayezelo yenu ibe mide kakhulu, 1 minute, 2 minutes, yes i-right, kodwa nxa selisedlula obo 2 minutes hayi asizo senelise ukuthi sifake imbono yenu yonke imigcwele. Kusasa ke sizalicela ukuthi lithumezeke imbono yenu njalo libingelela izihlobo labangane ngelanga lekhisimusi elanga lesithathu. Igama lami nguChris Gande, asizweni ke ukuthi linalithini.
Ubonani, igama lami nguRoses Ntenda. Ikhefu lonyaka lenzima, kasiboni ukujabula kwesizimela onke kunzima kamiluthu ngoba i-tende bromanti esithumele emakhaya, manje akwenza ukuthi ngibele ngekhaya. Ma ngihambe ekhaya ngizohamba ngingenalutho benzi. Ayisela value uthi uzogibela uyofika uza uzibuze ngapha andi ngoba kuzokufosa ukuthi imali onayo uthi ugibele uze ngapha uyoshiya futhi uyoyishiya utho.
Linjani mazimabhala amahle, kunzima esibhabhe sivuswa ngumuntu ongela ndawa labantu, konke okwenzakalayo okwenza ukuthi sijombe siyenzeni, siyadlala iKhisimisi siphakathi kwendlala elinkinga lezulu alikho, konke akukho ukuphathisa ukubana siye emakhaya. Kunjenje ngisekhwekhwe lapha ezweni leZimbabwe, komile akula lutho olutholakalayo. Siyathemba umnyaka ozayo sizawudlala iKhisimisi elobukelo. Ngiyalibonga.
Kunzima iKhisimusi yalo nyaka, hayi okunje fika sikaze sikubone bakithi. Hayi lo nyaka kunzima, shuwa lezihlobo zisezahluleka khona ukuyazuzibona sizabuya ngani, namabhasi ekhwelile sedura kangaka. Hayi okwalo nyaka ke kulo nyaka shuwa.
Siyabonga kakhulu Studio 7 uhlelo elisinika zona zonke lisikhuthazelise apho njengoba kade sisesikhalela ikhefu elihle kangaka elekhisimusi lakithi. Siyabonga kakhulu, sithanda ukukhuthaza kakhulu ukuba ilanga leli ilanga lezimuli mpela ukuba sihlangane, kodwa-ke singalibali phela ukuthi konke lokhu kumele kwenziwe ngezindlela ezihlelekileyo ezokuhloniphana kulabo kakhulu abahleli ndawonye bethathene. Nxa omunye futhi uyavakashela kwabangakubo akumelanga ayalelwe, kumele kuvunyelwane kube yinto esemthethweni. Kundala ilanga elilodwa esikunanzelelayo ukuthi umnyaka ulamalanga amaningi, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa uza kwenza into enjalo kulimisana lalo hleli naye nabantwana lihambisane kuhle, ngoba nxa kungenzakala ingozi emfaqweni sibele abantwana bomuntu siyakile sizwe ukuthi abakini bayabuya egoli laba abahlala bengabuzile bebe-20% namakhisimusi ukwazi ukuthi amabhansi ukuthi usiyakhulisa-ke labantwana ngendlela engekho emthethweni, kambe iminyaka olandelayo liyaphila njani nomyeni wakho. Ngakho ibe ngikhuthazayo kakhulu, asithini ikhefu lekhisimusi kalibe ngeliqinisa ubudlelwane kwabantu abahleli ndawoni hlobo ezingekho eduze, kodwa kungabiki sokusuka ngokudiliza imizi ngiza ubuhlungu kakhulu ukuthi manje ngedwa abantwana kambaboni angisakwazi ukuthi ngenzelani, angisakade ngicabangele abantwana angisakweneliso
Ungathi khona abantu abathi unit kwakho code nabangazeze umbangazwe nabangazi ukuthi lizwe lalela njani nabangazi ukuthi ukuthi umbangazwe ubani wahamba njani. Cha, awukhuluma iqiniso baba. Utshelwa ngumlweli welizwe, wena ulwelwa ngelizwe, mina yimi ngalweli lizwe. Akulanto kuthiwa yiunithi, yisikhumbuzo esiNdebele, isikhumbuzo sephathi yakho le iZANU-PF eyabulala abantu bemaNdebele abangu-20,000. Yisikhumbuzo. Thina maNdebele sonke ngaphandle kwakho vele sesibuthana lapha ngafana sicabanga ukubulawa esakwenzwa yini lenhlanganiso yakho yeZANU-PF ngaka-22 ilanga lesikhumbuzo sokubulawa kwabantu kwaSindebele. Lokho kwe-unity lokho okufaka isithiwa hayi kawusikho baba. iZANU-PF yasiqeda inhlanganiso yakho leyo nalamhlanje lenxa yesibulala kodwa iningi lelo sikhathi leso thinye sasikhona isasila ngamanxeba sasila ngogqitshelwa sasila ngendlela ngokukholo lokuthi umuntu lana wasila endane njalo abaningi babekuthelela bebulawa bephila begqitshelwa yisi sikhumbuzo sakhona. iZAPU yangenela ukuthi yayisivala sebekulungisele lebhilithani ukuthi kumiswe ukubulawa. I-unity nxa ukuthi awukhulumela ukuthi uqhatshile nxa ucabanga ukuthi kule mbambano phakathi kwezandu leZAPU uyisikhohlisi uyazikhohlisa okhaya moya labana basele laphana ababili abathathu basalele ukuthi bayahola baqhatshiwe baqhatshwe yiZANU-PF yababulali. O-obhedi labana vele kasikhulumi ngabo vele yiZANU aso ZAPU uThembo Mahadi vele aso ZAPU yiZANU. Bengithi ngikukhumbuze nje khonoko nje kuphela ukuthi hhayi khuluma baba ukukhulumela nje ukuqhatshwa kodwa iqiniso elihle ukuthi galanto ethiwa i-unity ngokufaka nesikhiwo isikhumbuzo sobhuqazo.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nangubhanda moyo ebulili maweza. Mina into engiyibonayo abaholi be-African Union ne-SADC labo kabake besebenzise ingqondo mani bengabo bulalisa abantu sikhangele nje ngoba nje iZimbabwe iZAPU leZANU bezingabusa lelizwe liqhubekele phambili. Yaso abantwana bemathebeleleni sebengena ku-MDC ngoba baswele lapha abangaphephela khona bethi nje maybe singathola okunye. Ayikho into ezalunga kungaze kube nini and iZANU angeke izivume ukuthi ibuse i-MDC. Lapho ngiqinisile angeke bazokhala ngokurigwa kuze kube nini abantwana sihlupheka elizweni lethu.
Siyabonga yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp. Bakhona njalo abasithumezele eminye khonapha silalele labo kade besithumezela ke imlayezelo yabo. Silo Nomsa Jiane uthi yena makalali ngoxolo ugogo nkosi yami konke kungenxa yesimo selizwe. Umusa Mazibuko uthi into eyenziwa ngabamabhasi ayikho right sure. Ukuthi ibhasi eya enkayi ikhuphuke from $60 to $250. Utambudzo yena uthule uthi nabantu bethwele kanzima kanje. Omunye Musa Mazibuko uthi livuke njani emsakazweni labalaleli kundawo zonke. Ngibingelele ifamily yakomathema enkayi. Ngithi Khisimusi enhle badle bakhazinge lamabhanzi ngoba ngithumele konke abakudingayo. Mina ngizilalele eRandberg. Ye ngumusa Mazibuko. Hayi siyabonga kakhulu lonke lisithumele imlayezelo. Lingakhohlwa ke ukusithumezela ama voice notes esizawadlala ke emoyeni kusasa. Siyabonga. Sikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Sokuvele incwadi zama-email eziveza ukuba umongameli Donald Trump wele Melika wamisa ukupha uncedo lokuphathisa ele Ukraine ngemva kokukhuluma lomongameli walelo lizwe, umnumzana Volodymyr Zelensky. Lezi ncwadi zikhangelelwe ukuba yibufakazi bokuthonisa uTrump owetheswa icala lokufumbathisa uZelensky andubana ilizwe leMelika limphe uncedo lwezomvikela. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Balutshwana sebedrophe out abazakalayo abafana nabo Kamala Harris. But abanye lokhu bekhona, I think i-format eyachuzwa yi-PPS okuyibona abenza le debate okhuluma ngayo, bafake abi criteria ehlukeneyo lamanye la esike sawabona. That's why ubone kunabantu abalutshwane kuleya debate, I'm sure bebeyisikhombisa otshumi nambili, mangalahlekanga kakhulu. But akusho ukuthi abanye abasekho kurace, lokhu bekhona. It's just nje ukuthi i-format le athi khona e-debate leyo yiyona ebilabantu abalutshwana.
Kodwa khona kuyakucaca yini ukuthi kungahamba njani emjahweni lo owama-Democrats?
Well, masikhangela lokhu okuthiwa ngama-polls, kuyacaca ukuthi umnumzana u-Vice President Joe Biden ulokhu e-leader kuma-polls. I think especially ebantwini abansundu bayamthanda kakhulu ngoba wasebenzisana kahle lomongameli u-Obama. So sibona ukuthi ulokhu engathi ubambile khonapho phezulu. And okunye futhi siyabona ukuthi kukhona abafana lo Warren Buffett lo Bernie Sanders nabo balapho phezulu layo ubhadeni, kodwa bona bamotu i-politics zabo yilezi ekuthiwa zi-more to the left, ezi-more socialistic. UBiden is more yena towards phakathi i-center, abathi ngama-moderate. So sizobona-ke, I think ilizwe lona sesize sakubona amakhetho amaningi adlulileyo, ilizwe I think li-prefer ukuba phakathi la esenta more than ukuthi libe too extreme to the left noma too extreme to the right. So uJoe Biden I think ulokhu kuposition enhle kakhulu ngama-policies akhe awamelayo ukuthi abe more kusenta than ukuba kakhulu kulesi.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe siphatha amandla sebandla le-MDCT.
Sinami Studio 7 abathi usekusele Jeremiah.
Hello Chris Gandhi.
Nami uthandekile Mhlanga. Silisisela ikhisimusi enhle.
Yes. Silifisela ke ikhisimusi enhle. Siyazi ukuba naye into kazihambi kahle, kodwa hayi lilanga lenkosi yethu uJesu siyalifisela ke ilanga elihle. Ke sithathe ikhefu silalele ingoma.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be thy name, glory to the King for keeping my soul safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, never before, look who's under lock. No one with that, and it's the funniest of slack. Into the yam, don't you feel your yam, Mr. Zatan is of Taliwam. Into the yam, don't you feel your yam, Mr. Zatan is of Taliwam. Hey, it's time to return.
Kelebawo
everything negative that I ever done. In the past, didn't think that I would last. Always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama, Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look bad. For my candle out, then my candle up in the UR. And then Mr. Dark to the day come. I'm around my palms together, head down every day. Like, no way will I ever get cold. I'm in the tricks, planning vibes. Mostly I'm done when I've been standing fast. I need your guidance. This is wild.
Oh,
forgive me for my sins, all of the wrongs, the evil little things. Pain, of course, to every living being. Show me the light so I can really glow. Give me the knowledge so I can really grow. Guide me to positivity. Help me live a legacy. Every breath I take must be holy and most healthy.
Praise to God. Praise to God. Siyabonga. Yeah. Ingoma ka Jup. Esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga leKhisimusi. Lanxa ibhanga lesizwe leReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama Chris Gande, sibane njalo kusasa. Libe leKhisimusi enhle.
Mangwana ni akanaka tereri, tino sangana zvekare mangwana ni anasi, uri musi wechipiri, zvita 24-2019. Makatirira kustudio 7, nepenyuro enyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.